So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kumfufu 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, induna yentaba zinduna uNhlanhla Yamangwe Ndiweni uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe, ngakho kumele asuke esihlalweni. Intengo yamagetsi sikhuphukile njalo okungabangela ukuthi inengi lehluleke ukuthenga eneleyo ngesikhathi imbadalo yempahla phose zonke iqonga mihla ngemihla.
Ukuthi umuntu abantu kuzamele bangene ezitaladeni ngoba impilo yelizweni leZimbabwe isinzima kakhulu ukuthi ukuthenga sona isinkwa abantu bayakukhangela futhi kungani kuthiwa ngumuntu mhlawumbe oyingamula liyana ukuthi uyathenga isinkwa, kathi isinkwa kumele kube yinto oyithengayo nje.
Kuhlelo lwama-sanctions lamhlanje, amabandla ezombusazwe ayehlukene ngemibono kudaba lwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla.
Bona ama-sanctions abakhuluma ngawo yindlela yokubalekela iqiniso yokuthi bayehlulekile ukukhokhela ilizwe bethu kakuhle, ikakhulu indaba zonezi eze-corruption.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Induna uNhlanhla Yamangwe Khayisa Ndiweni wentaba zinduna uthi abantu kumele bangene ezitaladeni ngolwesihlanu lapho ibandla lezanu PF elinxuse abantu ukuthi bayitshengisela besola izijeziso zenotho ama-sanctions, kodwa besuse umongameli Mnangagwa njengokwenzakala ngesikhathi sakamnumzana Robert Mugabe. Ekhuluma embuthanweni obuqoqwe ukuthandazela ilizwe lokunanza iminyaka elikhulu lamachumi amabili lanhlanu kwasungulwa idolobho lakobulawayo izolo, uNdiweni uthe uhulumende usehlulekile njalo ufuna ukusebenzisa udaba lwezijeziso zenotho ama-sanctions ukucathela ukwehluleka ukubusa ilizwe. uNdiweni uthi kumele uZulu asebenzise iqetha lokufola okuqoqwe ibandla lezanu PF, asebenzise akuvunyelwa yisisekelo sombuso, asuse Mnangagwa lohulumende wakhe. Ephendula imbuzo, uNdiweni uthe kesabi ukubotshwa njengalokhu ake wakwenziwa wavalelwa ejele yekami, engezelela esithi ngabe uyesaba ukubotshwa ngabe engaphendukanga eZimbabwe evela kweleBhilitane lapho ayehlala khona okweminyaka eminingi. Intengo yamagetsi sikhuphukile njalo okungabangela ukuthi inengi lehluleke ukuthenga eneleyo ngesikhathi imbadalo yempahla phose yonke ezitolo iqonga mahlayana elizweni. Ukuze sizwe ukuthi amagetsi la akhuphuke ngesilinganiso esinganani njalo ukuthi ababhadala ngohlelo lwama-fixed lama prepaid meters kuzahamba njani, usithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Amagetsi umuntu kade wathenga besithi wathethe umuntu kade ethenga $20 laphana i-bond lisele ngale US, kathesi usewathenga $200 kuma-deploy nge-interbank rate phose ngoba bama-deploy ngo-10 amafichane sinacho njalo. Abala ama-prepaid meters uhlupho lokuba khona ukuthi ungathenga i-first 50 ngathi 5 units bese ngathi $50 yabe sachiphile, then nxa susiya kulawana susiyadlula ngathi siyathenga amanye the other 150 liyana abe seqansile ngoba abe se almost times 2 i-price yamkhona, then in the moment usudlula khonapho asekuthaya sibili okuzwa ngoba abe sekuthaya $3 something per kilowatt ngoba lana kuqala lani first 50 lokuzeliyana iyabisa kutshaya phose ngapha manje 41 cents that is 41 RTGS cents then ngaso kusiya ngale ngaphezulu la yabelwe ukukhwelisa kibo 80 something then ungavela udlule 200 iyabe sikuchaya sibili 3 point something dollars so kuyindlela yokuthi abantu bangadluli ukuthenga amagetsi awe 200 RTGS ngoba ungadlula khonapho iyabe sedulune ongazange kubonakale kuba luhlupho kulabo bantu abalama fixed ngasikhangela amalokithi amadala njengabo phumula east labo phumula north kule ndawo lapho ngalama prepaid meters khona so lokho besebenzisa lokhana ukuthi uyabhadala kuphela amantendi regardless ukuthi usebenzisa amagetsi anganani so nxa sikhangela ukuthi amagetsi athone ngeke amagetsi lapha emalokithini ayahambe kusene ngo-5 azayebuya mhlawumbe ngabo-10 11 ebusuku kodwa nxa isibuyibhilela kuyamele uyibhadale yonke sonezindlela abantu asebecilwa kodwa nxa sokuyimule enkulu sabe sikhangela ukuthi engxenye abantu basebenzise kusiya ku-40 singathi yi-400 ungakuhluzisisa kuhle uyabona ukuthi uyagcina sokumele ukuthi ubhadale phose $900 uthi nxa ungumuntu anosebenzisa amagetsi amaningi and singakhangela abantu abaningi ukuthi bahola malini kathesi uyafika ukuthi abaningi bangikhona kabasondeli vele kubona leyi figa amanzi uzabhadala ngani ezinye iy'ndleko ezinjengabo school fees o-transport kungako ngokuthi abaningi bazokwehluleka ukuthi babhadale amagetsi ona la
manje laba abangenelisiyo ukubhadala inkoni ziyatholakala lokunye
njengoba sikwazi ukuthi emadolobheni lapha vele kasiyo ndawo enkulu kale kuyihlahlelezele sengathi ngama-exotic trees ezokuthi ungazakunjani ungaza kuzibase izihlahla zemthuzi nje ukucecisa emayadini singazi laba behlalathi labophumula ngale abangakibo Robert Nyoka labo St. Peter's but kula malokithi phela ngesigodulwane lamagama lawo so bona bayaphila njani unganazela amagethi kahambe emalokithini kuphela kibo-Selborne Park Hillcrest and so forth abengekho nje khona kuba sesikhangela-ke ngezemvelo zafika ukuthi sokudala ukugugudeka komhlaba because kuya sokule labo-deforestation labani vele bona imizi iminingi kangaka hambe iy'hlelo zakhona zebe zingaki
inhlanganiso yakho yake yaba lohlelo lokukhankasela ukuhambelana lamagetsi
ke saba lo mkhankaso omkhulu kakhulu ukuthi besingena sibile bamathe batshengisele ukuthi abakwenzakalako babakufuni kathesi besike sama ngoba besikhangele ukuthi sikuhlunzisise ukuthi kanti kuvele kuqansa kusiya ngani kodwa bengaqhubeka kunje singakhangelanga uzesa kuphela yedwa sikhangelela layo yonke nje i-service provision yabi khona ukuthi umuntu abantu kuzamele bangene ezitaladeni ngoba impilo yelizweni lezimbabwe isinzima kakhulu ukuthi ukuthenga sona isinkwa abantu bayakukhangela sifini kunganithiwa ngumuntu mhlawumbe oyingamula liyana ukuthi uyathenga isinkwa kanti isinkwa kumele kube yinto oyithengayo nje asisabali igetsi samhlane ezaba khona sifini ukuthi abantu bangasebenzisa ilanga lonke khona kuzabonakala ukuthi igetsi iyadula okwakhathesi ukudula kwayo kusuka kuvalwe ukuthi abantu vele abayisebenzisi so kuyahlala inyanga ihlala ingaphelanga ngoba abantu sebephephela ngabe kumagasi abanye njalo sebeqina bebasa ngabe ubulongo benyamazana zona ezinkomo abaseduzane langapha kibophumula ngapha kuthi abanye njalo babathi inkuni abanye sebepheka-ke zitofu zona ezamagasi lamaparafini njalo ngabantu bezethu ngababiza bafika bachamande babambe lapha bayekele lapha abazwakali ukuthi kathi njengoba igeti beyidulisa kangaka ingekho injongo yabo kuyini njalo bahlose ukuthi benzeni
lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Amabandla ezombusazwe ehlukene ngemibono kudaba lwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika lomanyano we-European Union. Okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo oweStudio 7.
Amazwe angentshonalanga ethesa amalunga eZANU-PF izijeziso lezi eminyakeni engamachumi amabili edluleyo ewethesa umlando wokwephula amalungelo oluntu ukuqilibezela kukhetho lokubusa ngodlame. AbeZANU-PF labamanye amabandla aphikisayo amancane bathi izijeziso lezi kaziphazamisi labo eziqondiswe kubo kuphela kodwa ziphazamisa uzulu weZimbabwe jikelele lemizamo kahulumende yokuvuselela umnotho ngokunjalo bathi kumele zesulwe. Lo ngumkhosi abazawuhlaba njalo ngolwesihlanu ngesikhathi betshengisela phezu kwezijeziso lezi bebambene lomanyano weSadakhi. Ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi ibandla leMDC yilo elakhankasela izijeziso lezi. Ngakho uthi kumele isiphathamandla zalelibandla zicele iMelika labe-European Union ukuthi bazesule.
Kambe shuwa, ngabantu abanjani abafuna ukungena embusweni behamba phezu kokuhlupheka kwabantu. Ngabantu abanjani abanjalo. Kuye safunda ukuthi umuntu kulungiselwa abantu, awuzilungiseli wena.
Ugawule uthi bayalubonga uxhaso lweSadakhi ekuthini izijeziso lezi zesulwe.
Ilizwe noma lingaphansi kwama-sanctions kodwa limele liphile lizidinga indlela zokuphila. ISadakhi isisapota amanye amazwe aze-Afrika esisapota ukuthi hayi ama-sanctions asuswe.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Mologele uthi ukutshengisela ukuqoqwa iZANU-PF wodaba lwezijeziso lolo ikudlala nje ngesikhathi. Uthi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu njalo alandele yonke imininingwane eyabekwa yiMelika egoqela ukulwisana lenkohlakalo nxa efuna zesulwe.
Bona ama-sanctions abakhuluma ngawo yindlela yokubalekela iqiniso yokuthi bayihlulekile ukukhokhela ilizwe lethu kakuhle, ikakhulu indaba zonezi eze-corruption. So ama-sanctions they're just a cover up.
Kodwa bathi izijeziso lezi ziphazamisa uZulu ngendlela ezitshiyeneyo. Nanku ilizwe kale nelisi ukuboleka imali kunhlanganiso esifana labo World Bank labo IMF.
Ngamanga luhlaza joko ngoba iIMF le-World Bank zisebenza leZimbabwe okwamanje azizake zifake ama-sanctions agene eZimbabwe. Mali landelela okusedabeni uMinister Mthuli Ncube uthona ethiwa iIMF le-World Bank ngoba balama-conditions abo okuthi banike ama-loans eZimbabwe. So ngamanga luhlaza.
Abanye abalwela amalungelo oluntu labenhlanganiso ezizimeleyo labo bathi izijeziso lezi akumelanga zesulwe ngoba uhulumende weZANU-PF eqhubeka ngokwephula amalungelo. Omunye waba lombono lo yingcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Izijeziso lezi azingasulwa, azingasuswa, azihlale zikhona. Ngubani ngo-2019 ongafuna ukuqhubeka esenza amabhizimusi, esenza konke esingathi ngama-dealings omhlaba, amazwe omhlaba wenzayo, esenza labantu abalobomi obunjengobezanu, esenza labantu abakhohlakale njengabantu bezanu abangamasela.
Umhlanga uthi ukubulawa kwabantu libutho kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa uzimisele ukuqhubeka ngonyawo obeluhamba ngomoyi umnumzana Robert Mugabe.
Bangababulali okwaziwa nguZulu wonke lomhlaba wonke unje jikelele uyakwazi ukuthi abakhokheli bezanu izandla zabo zigcwele amagazi abantu abafelibela. Umhlaba wonke uyakwazi lokho. Okudanisayo ukuthi sizweke sokukhulunywa kuthiwa abakhokheli beSadiki lezinye inkokheli zase-Afrika zithi izijeziso lezi kazesulwe. Zona iqiniso zilazi ukuthi abantu bezanu yibona abajezisa uZulu wonke jikelele weZimbabwe. IZimbabwe lamhla ilele yathi bhazalala ngesisu iphelile, iqedwe yibo bona abantu 39 years.
Abalwela amalungelo basola umanyano weSadakhi besithi kumele ukhuze uMnangagwa achiyane lokwephula amalungelo hathi ukumsekela kudaba lokwesulwa kwezijeziso kuphela. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, yimi uNtungamile Nkomo.
Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi
kungakhathalekile lokuthi ngolwesihlanu likhefu elifakwe nguhulumende ukufola kutshengiselwa kusolwa izijezo zenotho imihloliso yama-O lama-A level emele ilotshwe ngalelo langa kuzamele ilotshwe ngalo lelo langa. Iphephandaba le-The Chronicle lithi unobhala we-ZANU-PF obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla umnumzana Obert Mpofu usese emthethwandaba umsekeli kanobhala obatsha webandla lonalelo ele-ZANU-PF umnumzana Louis Mathutu esithi wamgcona. Ngalokho uMpofu uthi ufuna amhlawule imali engamadola izigidi ezilichumi $10 million. UMathutu waqamba uMpofu lenye inkokheli yeZANU-PF njengamasela abo amele abotshwe. Iphephandaba le-The Herald lithi usikomishi wamapholisa uCommissioner General Godwin Matanga uthi sebehlulekile ukubopha enye inkokheli yeZANU-PF eyabaleka elizweni besebenzisa inhlanganiso yamapholisa omhlaba ijikelele i-Interpol. Ababaleka elizweni babalisa umnumzana Jonathan Moyo, umnumzana Walter Mzembi labanye. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu. Lisiphake imbono yenu okusenhlizweni zenu elisithumela khona nge-WhatsApp.
Sanibona bantu abahle basakazi bethu abahle kunima no-witness wabandlovu ngesizwe sethu uyazi asisakwazi ukuthi inkinga ikuphi la inkinga ikubabusi noma inkinga ikuphi asisakwazi kahle kahle kodwa noma sithi siyabheka lo mdala lo angiboni ukuthi ekhanda usaphelele ngoba igazi alicithileyo liningi kakhulu okokuthi mhlawumbe ilelo eseliduma ekhanda lakhe ngoba akwenzayo naye angiboni ukuthi uyakwazi angiboni ukuthi uyakwazi ngoba akunamuntu ongaboni ukuthi abantu lapho bahlupheka okungakanani and ukudura kwezinto ziyakhwela mihla namalanga uye futhi okwenzayo lokho kathesi ukuphezu kwamandla akhe naye ngoba angiboni ukuthi ukuyenza ngekhanda eliphilileyo ikhanda lakhe aliphilanga kahle akusaphilile abantu sebesibona ngathi ukhona umuntu kanti akekho laphaya so uma abantu becabanga abawushintshi umbuso abawushintshi umbuso ukubanjwe ngezinye izandla ngoba lapha siyafa and sifa futhi thina kakhulu ungakhangela kathesi nokuthunjwa kwabantu abantu bathunjwayo ngabangapha nasemathisaba so into enjalo abantu kumele bayinanzelele. Ngiyabonga.
So Studio 7 ngimamela mamela kuma audio sithunywa ngabanye nje kuma groups so lokuthi ng-SMS ngikwazi ukuva ku-live talk kuyabe sekuvele sokudlule bayandisa ukuyithumela maybe ngabo-past 80 sokusiya le phambili vele kuyabe sekusho ukuthi sidlule vele i-live talk angazi ukuthi ngiyenza kanjani. Angilibingelele ku-Studio 7 ngapho kwele Melika igama lami ngu-Elek Nakwamzizi ngiyafisa ukuba ku-live talk kodwa ke inkinga ebakhona ikubana iradio ayikwazi ukubamba i-Studio 7 nginayo i-shortwave ne ngazi ngizama ukusesha but sometimes ibambele ebutene icine sicima nje so ngile problem yokuthi ngiyabe ngifuna ukungena ku-live talk but like eyadlulayo leyana ikhuluma ngama-refugee e-South Africa ngazi ukuthi mani nayo i-audio ningangisiza ningithumele ngiyafisa ukuba ku-live talk but angazi ukuthi ngingena kanjani.
Salubonani balandeli be-Studio 7 mina bengithanda ukubonga umsebenzi wenu eliwuphetheyo omuhle kangaka okhuluma indaba zeqiniso ngoba sesikhathele ngale yakithi le ukuthiwa yi-TV Zimbabwe le uvula kuphela uzwa bamnanga kwabathi bengithanda ukukhuluma ngendaba yama-sanctions la mina kangiboni ukuthi ama sanctions la affecta kanjani ngoba aphiwa ama individuals aphiwa ngelizwe leZimbabwe and bona abantu laba bafuna ukusisebenzisa okwamanje ukuthi thina singene emgwaqweni sidemonstrate bebe sebezihlela imali yabo bebodwa abaselandaba lathi njoba vele bengela nkinga lathi avela basinanzi so nxa bona befuna ukudemonstrate ngama sanctions la kaba abangene bona emgwaqweni thina hayi asingeni leyo ngiyabonga igama lami ngobilizwe
salibonani balaleli salibonani basakazi KK Ncubelo eGoli ngapha mina engahle ngikusho nje ukuthi besicela ukuthi ZANU-PF isikhiphele lawo ma-sanction bakithi asehlukumeze ilizwe bawakhipha kanjani na ngoba nanku phela European Union yabeka izizathu zokuthi iZimbabwe kayiyekele ukuphula amalungelo abantu mhlawumbe nxa iZANU-PF ingakuyeka lokho kungaba ngcono kulawo ma-sanction abathi afakwa kodwa nxa bengathandi ukuyeka lo kuyatsho phela ukuthi ibona kanye abalo abakhoza ukuthi ama-sanction ahlale ekhona nesami isitolobo singesithi sona nxa kungenzeka i-Politburo ihlangana kuye kube lomunye nje imemba yeZANU-PF enesibindi ezobatshela ukuthi madoda asiyekeleni khona ukuhlukuluza abantu ukuphula amalungelo abantu sike sibone ukuthi ama-sanction ngeke bayahlehlise nabo ngeke bayakhiphe bebodwa nje ngoba nanku phela into abakhuluma ngazo baloku beqhubeka ngazo behlukuluza abantu kubulawa abantu kutshontshwa abantu ebusuku iyinto ye-European Union eyathi kayifuni kodwa bona baqhubeka ngakho yibo ngithi sicela bona basikhuphele lawo ma-sanction ngoba yibo ababambile kuthi angaphumi ngiyabona
mina ngithanda ukubana ngikhulume ngodaba lukaMnangagwa ukuthi abantu siyadubeka sithwele nzima siyasafa akula mali sehlukana nemuli zethu ngenxa yenalo uMnangagwa sithole nzima abazali badubeka nomunye inkomo usakwanisa ukuthi uyithengise Mnangagwa kodwa ngelinye ilanga inkosi zakubona okhuluma yimunyoni uchichelela lapha ngisehaburuni.
Siyabonga balaleli bethu lingakhohlwa ke ukuthi lani lenelisa ukusithumela imilayezelo yenu lingakhohlwa njalo ukuyenza ibe mfitshane ingabi imide ngoba siyayithola iminingi imide sehluleke ukuyifaka emoyeni siyabonga. Omela elemelika kwele Ukraine umnumzana William Taylor uphe idalele House ubufakazi obukhomba ukuba umongameli Donald Trump ngempela wayefuna ele Ukraine ukuthi ligcubungule omunye wabafuna ukuncintisana laye kukhetho umnumzana Joe Biden. Nxa lelo lizwe lifuna uncedo. Ubufakazi buka Taylor abethule ensitha phambi kwamalunga edalele House izolo. Ububikwa buyibo osebukhona obutshengisa sobala ukuthi uTrump kumele asuse ngohlelo lwedale oluthiwa yi-impeachment ngesilungu. Kolunye udaba amalunga amaDemocrats afuna ukuqhubeka esemjahweni wokudinga ozancintisa uTrump alichumi lanye akhangelelwe ukuba malutshwana kusiyafika ukuphela kwenyanga ezayo. Kusiya ngokuthi bayabe bebuthelele imali enganani eyokubaphathisa kumkhankaso wabo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ukumbuza ukuthi ubona njani okwenzakala kumalunga la awamademocrats.
Ya, lapha kusese masinyane ukuthi sikhulume ngoba zonke zikhanya zi iya ndawo chile ukuthi izindala zonke ya ngojike lobhanxa zonke sibili akukakhanya ukuthi lapho kuyangela khona indulo xa kuxa kodwa abantu bazaxhuluma ngokuya kwesikhathi
kodwa nxa sikhangele yena lo okhokhelayo umnumzana Biden ubona ungani kungamphunyuka yini kumbe sekuphethe esidukwini
ya bohlala isilala kwenzima ukuthi usho ukuthi kanjani ukuthi kungaba njani kodwa ke asazi ukuthi angawina yini ukuthi oza ngoba isikhathi lesesiseleyo bona ngani kusasele iminyaka lezinyanga so asazi ukuthi okuza kwenzakala khonapho especially kusiyafika uJanuwari okungenzakala khonapho sikakwazi kodwa ke
kodwa nxa ukhangele wena indlela abaziphatha ngayo bonabo abafuna ukuncintisa ukuba umongameli ungathi phakathi kwabo ukhona yini ongamisana mathupha lo mongameli Trump kungxoxo mpikiswano baphoselane aqatha bobabili kumbe bonke bakhanya bebancane kuTrump
ya if kodwa bonke balethansi yoku balethuba lokuthi bamungise uTrump bonke sibile balethuba kodwa engimesabelayo futhi awuza kumangalisa ngoyo uBiden ngoba ukubise ukuthi bafake uBiden laphana uBiden kulabantu abaningi abangamthandi abangama Republicans ngoba evela kuObama njengoba engu-vice president kaObama so ukufaka uBiden kungakhathaza kungaba right kungakhathaza
lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kuShortwave.
Yey bayakhala ke sithatheke ikhefu kancane silalele uDJ Shoes. Elephant Hills ingoma ke imnandi ingoma ka DJ Shoes isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ngesikhangeleke inhloko zendaba Induna yentaba zinduna umnumzana Nhlanhla yamangwendiweni uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe ngakho kumele asuke esihlalweni Intengo yamagetsi sikhuphukile njalo okungabangela ukuthi nengi lehluleke ukuthenga eneleyo ngesikhathi imbadalo yempahla phose zonke iqonga mihla ngemihla silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisa uChris Gande ngesitasi dibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ntambama ngo 7:30.